kulungele ukuthi abantu bakomthokazi bathole ijustice odabeni lobhuqazwe esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna labantu onozindaba abasoze bebekhona babagandesi nanzelela ukuthi abathokazi basabalele amagumbini omanomhlaba kungenxa yawo ubhuqazwe umlimende owabaxothayo ngenxa yombhuqazwe so nxa sekunjalo sisola ukuthi wani kuthiwe onozindaba abasoze bebekhona so information ifika njani ebantwini abazabe bengekho physically kulezo ndawo okulezinduna khona okwesibili ayisibo bonke sinabantwana bakomthwakazi eSouth Africa eBotswana eNamibia kubo Europe America Canada zonke nje lezindawo baningi kakhulu so nxa kuthiwa onozindaba abasoze bebekhona kulezingxoxiswano but bazobikelwa kumbe according to induna uKhumalo ngizingani kumbeukuthi bazathi-ke kumbe once a week bona bese bereportele onozindaba if kunjalo mina ayifili siyinhlanganiso sifila ukuthi abantu kumbe onozindaba abasoze bezwe okukhulunywa ngama-victims direct but bazezwa esingakuthi yi-related sit okuzakhulunywa ngabokifu akuzakhulunywa yizinduna kuyasolisa lokho ngoba iqiniso alisoze liphume babagande labalaleli alisoze liphume iqiniso lapho phela kumele sinanzelele ukuthi izinduna ziphiwe lowo mthwalo ngulo uhulumende onguye futhi umadala lelo cala lombhuqazwe so kune-possibility yokuthi zingabe izinduna zitsheliwe okumele kuvele nokungamelanga kuvele thina sifile ukuthi uma kune-transparency udaba lolu selululiswa ngeqiniso onozindaba kababe khona bekhone labo ukuripota lokuhambisa lokulwa ilokhu ze-information kulabo ababe bengekho khonapho direct from the victims kungabi yi-related
manje ngokubona kwenu uhlelo lolu luzaqutshwa kuhle ngemfanelo njalo abantu besuthiseka ngendlela oluqutshwa ngayo na
already babagande njengoba ngitsho ngithi thina siyimthwakazi republic party siyafola sile msolo asivumelani nendlela okuphathwa ngayo already insolo ikhona so there is no how abantu abazasuthiseka ngakhona phela kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe ama-journalist ablokha futhi uhulumende wayezama ukugqibela ukuganga lokhu akwenza esizweni sakomthwakazi and namanje the same uhulumende uthi ulungisa lolu daba so aphinde futhi avimbe onozindaba lokhu thina kusitshengisa singabathwakazi ukuthi sisadeleliwe sisahlambazwa uhulumende is not ready ukuthi alulungise lolu daba usazama ukuthi asivala amehlo ethi uyalulungisa out of duty not out of ukufuna ukuthatha i-responsibility kuvele ukufuthiseka akusoze kube khona ngoba ukufuthiseka babagande kungaba khona only if kune-transparency kune-truth-telling yonke into nje i-victim centered but everything siyilibandla lemthwakazi republic party sithi this whole thing is perpetrator centered we were never consulted by izinduna kumbe yena uhulumende ukuthi sizwe ukuthi sifuna luthathe njani kulolu daba